Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenkulu injabulo emsakazweni weStudio 7. Umvulo mhlaze ku-5 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakazi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele, azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhobhoke sigcine silesilonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sobonga sensuku zatshwala ukuba umhlangano we-SADC Summit wenziwe kweleZimbabwe kulinyanga. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano we-SADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni e-Heroes Acre e-Harare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyo le-Zipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. UMongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC.
Kuningi okwenzakalayo okubuyisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe ukuba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula 102 phambilini komhlangano we-SADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo laba babandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni, hatshi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba, owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba le-SADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu. UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakazi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu nokubavala imilomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe, yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcitshi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party uMnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso we-party ye-ZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations a-different nenxa ye-SADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha bafuna ukuphazamisa umhlangano we-SADC. Ekhuluma ngomunye uMongameli Mnangagwa uthe uMnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu wesithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo ngerevolution wajoyina irevolution esesemncane, thina zisiya kurevolution sonke zedlula ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani, ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack la. So sikhathazekile ngokubhubha kwakhe, wadikasiudawuthi ube dizembu uba khonapo.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyole Zipra, umnumzana Shabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhawe bakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama-mid-60s ukuthi behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakuvuka ngenganani uqalisa ukuyafundela ukuthi iza kuyadingelwa umbhobho, ngingathola lowo mbhobho ngibuye ekhaya ngizokulwa. I-training yakhona babe lobunzima engqondweni, babe lobunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa.
Umuyi umnumzana Ndebele wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omunye umnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mudiniri omela isigodlo seZimbabwe eRussia. Eseqede ukufundisa izifundo zebutho walwa endaweni ezivalisa iVictoria Falls zaseWange, lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuviki ephelileyo esemzini wakhe eCowdery Park kobulawayo, washiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamtshineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebheyili njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere, lo Nkosazana Namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulo dokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi bayaphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebheyo. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo, umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo, lesizalwane se-Czech eMaswingo, umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Okuliqiniso, as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo le-constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba ekugumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa ukuba khona kwe-SADC elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe lithuthuke ngokufanayo, kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela
kumbe abacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze.
Okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadaniswa, akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluzayo. Kodwa kakumangalisi uvele yena ule mbali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaka. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho, ngoba la isadaka ingani ngeyabantu abangalaqiniso, ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza, ungayikhangela ibandlodwa lilikhulu eSouthern Africa, i-ANC kumbe ne-African General, namhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelo, ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emthokotho esengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa nguMnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi, asiyonkokheli yabantu, inkokheli yabantu kayihlalise ethusela abantu.
Ungathini ngokuphathwa kwalabo abasejele, abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibheyi?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhe lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu, kodwa kakhulu sikhangele lohulumende, nguhulumende ohlezi encindezela abantu, nguhulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, nguhulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe, nguhulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelashwa kwaziwa nguhulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.
Lo ngumnumzana Mbusofu Zwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethuli kaZulu, sixoxela ye ekubulawayo. Izakhamizi zesilobela zithi khona enkabazwe indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi. Izakhamizi lezi zithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 usanda ukuxoxa lo councillor kaward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo.
Isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube, sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo. Izifuyo akusela nkomo endaweni kawathi 29, inkomo sezilimele azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la ezifuyweni, sisebunzimene. Bese usithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala, kodwa isingani ingconywana, ayiphelanga, ikhona siphakathi kwayo sibili, kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela, yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa, yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke kawathi 29 umumbu odlula i-50 kg ngomuzi, 50 kg kweminye imizi, 60 kg kweminye imizi, 70 kg kungenile ukudla, isitshwala umumbu kahulumende uvela ku-social welfare. Ikwesikubongayo sibili, kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube, isimo sibi, sisese lovalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutsha njani sisiya phambili.
Ngaphandle kosizo lolu oluvelayo kuhulumende, kulezinye inhlanganiso na eziphathisayo?
Usizo oluvela kwezinye inhlangothi alukho, asila ngisho sizo sikhangelwe yihulumende yethu iyo yodwa. Okwakathesi elokhu isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa, abantu besathola ama 10 kg ama 15 kg yokudla, kwakhwela kathesi uhulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla.
Pho izifuyo zona ama amanzi lenza njani?
Akula manzi ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni ezinye zihamba zisiyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sesiphongahamba zisiyacongolozela abanye ngabakotshoza ezibhoraneni lazo ezilamanzi amalutshwane zindala izibhorane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha so izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo ngenye into esiza siqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana izizibe emfuleni izulu kalinanga kazanga zibe lamanzi.
Lo ngu-Alderman Willard Moyo ukansila ka-Ward 28 esilobela ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyikubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebekuleba isikhathi eside. Umuntu kumele abekuleba xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekuleba ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nezikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal kube lesikhala esiya esinyeni yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi i-fistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke leyo obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke kuyakwe ukuthi nxa inyanga ezintathu sezidlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo bayabehamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebebe indaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane lemithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana kufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezame ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelelo lwesilufunde namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba umama abaningi bahlele ezindlini behleli ngezifo ebangazi ukuthi zinelifa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lomkazi. Njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe engasenelisi lokuthi ahlangane lomkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International, unkosikazi Nokholo Machazi, uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa ifistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha ifistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Africa le-Asia banefistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane wefistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela us ensembo labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane wefistula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kamongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa eza kwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxompikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelwe ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa amademokrats efuna ukuwina i-White House kumele badinge usekelo kuma-states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo aza sithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njengani uHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzanceda ukuthi ahuke abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi, so bayabe kukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi ba-campaign.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans, yena esithi ingxoxompikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News, esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ekhuluma into ezinhle kakhulu ngayo. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo ngoba iFox News siyakwazi ukuthi nqa ireporter laphana ireporter njengani iyasekela ama Republicans umbe iyasekela uTrump.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheva. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo isebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubexoxa loThabo Kancube weStudio 7 eseBhilithane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Wasukuthiyo bakhuluma ngokuthi abantu kufanele bebotshwe abantu abakhoza udlame abantu abakhoza udlame elizweni abantu bakhala amalungelo abo sokuthi babayibotshwe babotshelwani bona abantu belamba kanti umntwana ayifiki asithwele nzima sasizakubona ukuboswa ngazinyoni straight
Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokuchaya umuntu ngumthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu lokhu ngokukhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolice afata cha abantu abalimaze loba abantu labana belimele umthetho otsho njalo kuliqiniso elingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu umuntu okugovernment ugovernment engabulala abantu akulahlupho kuqondile beyikho yini elikutshoyo lokho bantu bezano ngoba siyabona kuyagidiniswana kuyachaywana abantu bayalimala kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo kambe ugodo luyawakho umuzi yini induku ayiwakho umuzi uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu abakho bebalali bekulalele ukuthi bachaye kumbe ubabulale cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani hayi le bandla elibusayo leli akusinjongo yesadak vele ukuhlukumekeza kwabo kudala kwaqala siyakwazi lokho namhlanje bazifihla ngesadak batshela ukuthi isadak kwenzakalani khona nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame umthingo wedlame thina siyazi ukuthi i-policing enjani le akithi bona njengoba babancibe indlebe kumele bamele laba abantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame so manje udlame lwakhona ngoba phela baselibheka luqalwe yibo laba abantu ababusana namaphoyisa abo ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni akukho ubufakazi phezu kwalabo abantu ababoshiwe abunabufakazi and injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhandashisa baqina amakhanda kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibo laba
abantu bakithi bazazele kubone ngoba asikazi sizwe arale kuthiwa abantu bayachaya izimali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni emathebeleni abantu badonetha izimali beyenze kwasani zikolo makliniki yonke le nto leyi abantu bazenzela ngezandla zabo emathebeleni earale asikazi sizwe kuthiwa bayakwenza lokhu okwenzakala emathebeleleni umanje siyabona imigwaqo ilungiswa earale kuphela emathebeleni ngakhukhu konke lokhu uzwa nje utshele ukuthi bona abantu kabazimisele indawo zabo hayi sizobuhlungu lento ezakale lezweni lakithi mawuthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona kumanje bathini ngoba kulungiswe ihale kuphela emathebelele ngendaweni zakibo bahamba emigodini sengathi impindi yamahombela indawo yonke emathebeleni ngamagodigodi akulungiswa kulungiswa ehale kuphela bathini manje
ningathi tshona njani
leyo ke bekuyimbono yenu lina abalaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp ku-Studio 7 khonapha e-Voice of America ese-Washington. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.